Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 4 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Bone imoto ezingu 3 abantu bedubulana. Obe dubula ngathi ihamba nge 4x4. Wase kuphuma abantu abangu 2. Babale bangena kwenye imoto. Lo bedubula we 4x4. Uyo eyimpondelo sedubula manje ngiyesaba ngilankani ngifikile lapho.
Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakoBulawayo abaleka lalo.
Apho ngufika lapha baqase ukulode emarolini yawo bethatha konke amatamatisi, ama-orange, amabhanana lokunye kade kusemoteni.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police amanyanela weBulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni yemkambo yezilimo enzikini yedolobho lakoBulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili khathesi isilidola lengxenye $1.51 kulitha elilodwa. UZulu lokhe ekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakoBulawayo abaleka lalo. Leli golide libikwa libiza inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye zamadola eMelika, 650,000. Amasela la abikwe edubulana lomqondisi wenkampani yabalindi e-Security, kodwa baphunyuka bachiya imota yabo eyodwa. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda owe-Studio 7.
Amasela la abikwa ecathamele imota ezintathu ebezithwele igolide zisuka lalo lapho elembiwa khona e-How Mine zilisa kwinkampani ye-Fidelity Printers lapho elithengiselwa khona. Bathathele ogadi izibhamu zabo bathatha igolide babaleka. Isikhulumeli samapholisa eZimbabwe u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uchaza ngesehlakalo sanamhlanje.
It's confirmed the Zimbabwe Republic Police is investigating in the armed robbery case which occurred early in the morning today when a secret company was conducting a cash in transit of gold from Omai and was attacked by armed robbers who were driving 3 vehicles.
Bathi kukhale sibhamu okwesabekayo udutshulwana. Umnumzana lakhe Nkomo uthi wethuke okwamagama akubone kusenzakala phambi kwamehlo akhe namhlanje okuvame ukubonakala kumfanekiso yokulingisa yamafilimu kumabonakude.
Bone imoto ezingu 3 abantu bedubulana. Obedubula ngathi ihamba nge 4x4. Wase kuphuma abantu abangu 2 babale bangena kwenye imoto. Lo bedubula we 4x4 uyo eyimpondelo sedubula manje ngiyesaba ngilankani ngithukile lamanje.
Abamabhizinisi ikakhulu abasebenza ngemali bathi sebehlalela evalweni ngenxa yamasela abamba inkunzi okungapheliyo koBulawayo. Umnumzana Terry Ngulube kule khampani okumsebenzi wokutshintsha yokwamukela lokuthumeza imali.
Umumo lo osusenzakala koBulawayo lapha sokunzima sibili. Amarobheries akhona sesiba maningi kakhulu asokusuka sokumumatheka sisiswela ukuthi kungabe kuyini okwenzakalayo. Siyacela sikuthi ngabe abantu bomthetho bakhangele bakuhlolisise ukuthi okwento lokhu kathi sokuvelela ngaphi njengoba amarobheries sesiba maningi angaka. Siyacela ukuthi abambe umthetho bahlolisise bakhangelisise ngoba lathi njengabobusinessmen bakoBulawayo lapho esibamba izimali sesiswele ukuthi senze njani ngoba uselashuwa lapho ohamba khona ukuthi abantu laba bangakwanisa ukuthi bangene anytime bathathe imali.
Ingcwethu wezokuhlaziya indaba zenhlalakahle kaZulu lezomvikela umnumzana Engliston Sokhulu uyakusola kwamagama ukwanda kwezehlakalo zokubanjwa inkunzi mahlayana kulezi nsuku.
Indaba yama-armed robbery le isenza kube nzima kakhulu kwenza amabhizinisi kakhulu koBulawayo. Sesidlele evalweni. Into esingayithi security of persons, sihlala sesaba ukuthi uzathi la ungathengithengisa amatamatisi akho lapho ubanjwe inkunzi. So kuphinde kusolise futhi indlela okwenzakala ngakhona ukuthi abantu bathathe imali engayo igolide lingaka babaleke lalo baze banyamalale bengabanjwa. Kuma ngoyo uyasola kungabe kungabantu abakwaziyo abakwenzayo, abantu abafundeleyo. And futhi eZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu akaphonga ukuthi angayenza into enje angabanjwa, kodwa kulezi nsuku sibona abantu besenza nje bengabanjwa. Kuyasolisa
ngenyanga kancwabakazi amasela ahlomileyo athathele inkampani ukuthumeza imali lokwamukela eyemkuru inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola emelika US 100,000 amaranda aweSouth Africa angaba yingxenye yesigidi ara 500,000 emavikini amathathu adluleyo. Bathathele ibhanga le-CBZ inkulungwane ezingama-2 ayisikhombisa zamadola emelika US 70,000 le nkulungwane zamarazi ezedlula ama-2 ayisikhombisa le ngxenye 76,000 rands. Kwathi ngeviki ephelele amasela abehlome ngezibhamu ahlasela inkampani yabomama yamathelen Queens Empowerment Organization athotha inkulungwane ezisithupha zamadola emelika US 6,000 le nkulungwane ezinhlanu zamarands 5,000 rands. Amapholisa athi indlela ozobanjwa ngayo inkunzi ngabahlome ngezibhamu eZimbabwe yonke jikelele sokuseduza, kodwa balile ukupha inani lezehlakalo zokubanjwa kwenkunzi kuleli. Ingcwethu ezicubungula ngezenhlalakahle kaZulu zitoujanisa ngalezi zehlakalo yikuthi phakathi kwalawa masela amanye awo ngabebutho labasesipholiseni. Ezinye njalo zithi lumkhuba wawungekho eZimbabwe usuvelela ngale komakhelwane kwele South Africa. Ngimele Studio 7 ngingaphakaze How Mine igama lami ngeza Jesus Bane.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane laweBulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho koBulawayo. Besithi balisana lezaphula mthetho kanye lokulondoloza idolobha lihlanzekile. Iningi lalabo abathathelwe impahla yabo namhlanje ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa izilimo. Basola lokhu besithi amapholisa atshona exotshanisana labo, kodwa ethiya abathengisa utshwala lezidakamizwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wezilimo enzikini yedolobho isilabantu abaningi abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni osekudala isiminyeminye lengcekeza ndawana yonke. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Abed Nico Ncube uthi bekungasahambeki emkambo wezilimo.
Zimbabwe Republic Police, what I can say is following insanity or carelessness and reckless parking in our roads, all the motor vehicles and heavy trucks were being parked in the middle of the road, and all the roads were now impassable.
Uqhubekele phambili ethi iningi labathengisayo bebethengisa okungekho emthethweni.
So this is an effort to clear the roads, and people who are doing their legal businesses, they have all the right to do so. Along 5th Street and 5th to 4th Avenue, people are selling some illicit alcohol.
Ophila ngokuthengisa othathelwe impahla umnumzana Pangolini Moyo usola ukuthathelwa impahla ngamapholisa.
Apho ngufika lapha baqase ukuload emarolini awo bethatha konke amatamatisi, amaorange, amabanana lokunye kade kusemoteni. Imoteni zabantu labana abantu babethengile babethatha bejikele emarolini awo. So bathi sebethethe laphana bahle bathatha lokunye okwami lapha amabanana lalana. Bathi sebethethe lokuyana bahle babiza amapholisa. Amapolisa babuya lezinja, abanye bethwele kuthiwa yini imbhobho. Bafika lapha bathe baqalisa ukuxotsha abantu bathi hlukanini lapha ngoba lapha.
Omunye njalo othathelwe impahla akade ezithengisa umnumzana Tichikiti uthi amapholisa athethe wonke kodwa bachiye abathengisa okudakayo.
But this way, about thing is ultra than other things. Is it is Darayo, Ama drugs, what are tenacious, it is legal. But chatting thing that as well it seems that so it's clear who the powers that be would buy.
Ubulawayo selabantu abaningi abaphila ngokuthengisa impahla ezihlukeneyo enzikini yedolobho kulandela ukuswelakala kwemisebenzi kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni esibone amafekithali amaningi evalwa edolobheni elalisaziwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngentuthu eyayiphuma emankampanini ayelungisa impahla etshiyeneyo. Inengi labaphila ngokuthengisa basola inyathela lokuthathelwa impahla bethi yikho lapho abaphila khona ngakho ke bacela uhulumende ukuba abadingele ezinye indlela zokuthi kube lokusebenzelana lozulu ukuthuthukisa inhlala kahle yabantu lomnotho welizwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zakamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota sokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakale izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu lundlondlobale. Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZUPCO ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifanana lenkamba zamapholisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisana leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungiswe lolu hlupho.
Okokuqala vele ukuthi oZUPCO kabakho emakhaya kakhulu. Uyafumana ukuthi indawo enjengeLupane iyabe isuka eLupane ebhenda edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kulethara. Kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo bavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu. Kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu oZUPCO bazeleka bakho. Kukanti lakhona sokhona ehamba khona ejotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali.
Laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu?
Bayathwala bekwenza becatsha. Bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise abomthetho ukuthi bengababambi. Khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni.
Singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu xa besiya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike?
Bhizimusi enkulu yenzi iwa eLupane edolobheni leLupane Center. Kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela, izibhedlela kazikho emakhaya eZintshwana. So abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala eLupane Center, ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeseLupane Center. Bafuna ukuya emahofisini, kungabe kuyikuthatha ama-passport, kungabe kuyikuvakathela amahofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate, ukuzothatha ama-death certificate. Konke lokhu kwenzakala edolobheni leLupane. Kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo eLupane. Abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezodla impahla zabo khonapha eLupane, abanye ngabazothengisa indida zabo ababezilime khona ngalo emakhaya. Ke ikhona lapha eLupane ekabathengisela khona. Konke khonokhu kuyabakhathaza xa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu. Kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo. Ufumane ukuthi umuntu umuntu uhamba omango odlula amakilomitha ngamathuma amathathu 30 kilometers isiya phezulu.
Babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikili.
Lalezo nqola sesehluleka lokuthi bazimanethe umuntu emakhaya onqanga ngasela amathaya ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenge amathaya kuba nzima. Abanye bavele lezifuyo kazisekho, fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi, ngokusweleka kwamadlelo. So obabhemu bokudolisisa lezo nqola, abanye abaselakho vele ngitsho. Kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola, abalutshwana babuya ngawo amabhasikili. Kangeke sathi bonke abantu bakwenza khonokho, ikakhulu nasikhangela omama, yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport. Balutshwana omama abathatha amabhasikili.
Elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi.
Sikubambe kakhulu khona lokho, siyakubamba kakhulu, sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khona pelupane. Sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisa umthetho ovumela ukuthi abatshayeli abangekho ngaphansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza, njalo kufanele babhalise kumanyano yamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labafele engozini yesivunguzane esize lezulu eseHurricane Ian esigabeni seFlorida khonapha eMelika seliqonge ladlula ikhulu, njalo lesatshelwa ukuba lizaqhubeka liqonga. Umongameli Joe Biden welemelika ukhangelelwe ukuyafika khona esiyabona umonakalo odalwe nguHurricane Ian ngolesithathu. Ubikwa ethekelele esigabeni sePuerto Rico ngomvulo lapho abeyibona umonakalo otshiywe nguHurricane Fiona. Uhulumende weSomalia wethule umbiko ngensonto ntambama wokuthi u-Abdullah Nadir ongomunye wabasungula iqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo ele Al-Shabaab ubulewe kumkhankaso wokuhlaselwa libutho lalelo lizwe limanyene lemanyano wamazwe omhlaba. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili khathesi silidola lengxenye kulitha elilodwa, uZulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu, osokuletha imibuzo yokuthi kungabe kuyile intengo ekhweza empahla yonke kumbe sokulezinye izizathu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esikhathini esiningi intengo yamafutha ezimota ibisithi ingakhuphuka, le ntengo yezinto ezimqoka layo ihle ikhuphuke, okwenze ukuthi iningi labantu likhonone ngokuthi kanti khathesi intengo yamafutha ezimota yehlile kodwa intengo yempahla ezimqoka lokhe isiya phezulu. Umnumzana Zweli Sibanda usomabhizimusi uthi okunye okubangela ukuqonga kwentengo zindleko abahlangana lazo nxa beletha impahla lezo ezivela phandle kwelizwe.
Ngeke sakhangela into eyodwa kuphela sithi mhlawumbe yiyo eza kwehlisa kumbe ezaqansisa intengo. Esikhathini esidlulileyo besingathi ngamafutha abengani yiwo abekhanya kusekusobala ukuthi aqansisa intengo, kodwa singakhangela njalo kulamagetsi lawo aqansile ayalokhu eqansa mviki zonke. Singakhangela njalo kulezinye indleko ezifana lokutransporter ukuthi siyathatha izinto zivela kwamanye amazwe siziletha lapha, kunoku intengo yakhona yokuziletha hapa le ndleko esizihlangana lazo nxa sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi silethe impahla ngapha ngenye ekhathazayo.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu wesakhamuzi sakoBulawayo uthi ukukhwezwa kwezinto kwenziwa ngabomo ngoba kulaba ngafuniyo ukubona abantu bethuthuka.
Esikubonayo ukuthi lapha sokungathi kuphila ohlakaniphileyo okwentengo yezinto ngathi kwenziwa ngabomo. Khathe sinxa sikhangela ukuthi izinto zikhwele njani ezitolo. Le mali eholwayo ayisabalo. Umthova wodwa okwenyanga sikhangelele ukuthi umuntu abe le 30,000 RTGS. Nxa uyabe ulokhe uyi 500 pondi ngelanga kumele ube le 1,000 pondi okuyinto enzima ebuhlungu ngoba iholo lethu limile. Singathi izinto kumele zehle ngenxa yokuthi ifuel yehlile kodwa impendulo ayikho. Okungcono sikubona kungcono yokuthi kukhitshwe lona ibhondi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi okumele kulungisiswe kuqala emnothweni. Ilizwe kumele lilungise impahla hathi ukuba lilizwe elithengayo lona lingathengisi lutho kwamanye amazwe.
Kuqakathekile ukuthi sikhulise umkhonomi. Umkhonomi abe productive angithi ngoba kungekho kathesi ukuthi i-industry ifile. Ilizwe alithengisi impahla eneni phandle kwelizwe. Kebe kuqakathekile ukuthi sivuselele umkhonomi. Siqinise siqhelise ukwenziwa kwezimpahla ezitshiyeneyo ukuze sithengisele amanye amazwe. Singabi yilizwe elidlayo kuphela esithi yi-consumption.
Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi amafutha ezimota asiyo yodwa indleko ebhekana labezimota ezithwala uzulu. Yikho imbadalo yokugada ingasoze yehle ngoba intengo yamafutha yehlile.
Emazweni alomnotho osebenza kahle kungehla ifueli, intengo yefueli kuyehla le mali yozokuthutha esingathi i-transport fee. Kodwa kwelaseZimbabwe sibona kuphambana ngenxa yokuthi kulalokho okuthiwa yi-speculative pricing. Okuthi abantu nxa becharge bayakhangela ukuthi kusasa kambe kuza kumanjani, kambe le mali izabe ilokhe ingizuzisa yini lokho efanele izuse khona. Kanti kokunye okubanga lokho yikuthi kwezokuthutha ayisiyo fuel kuphela edingakalayo, ama spare parts adingeka kawehlanga wona. Into edingakalayo ukuze kulungiswe lokho yikuthi kulungiswe ezomnotho zonke. Akulungiswa fuel kuphela, kudingeke ezomnotho zonke zilunge ukuze izinto zehle ezithengiswayo.
Asenelisa ukukhuluma labo gaja lweConfederation of Zimbabwe Industries kodwa emhlanganeni owenziwa yilolu gaja enyangeni ezedluleyo, umqondisi walo wazisa ukuthi ukukhwela kwentengo okungela mkhawulo kubangelwa zindleko ezimbalwa ezihlangana labama-industry ekulungiseni impahla. Wathi indleko lezi zigoqela ukudinga ezinye indlela zokuthola amandla kagetsi, ukuqonga okwenza okudingakalayo ukulungisa ezinye impahla, umholo wezisebenzi, ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa kuqathaniswa lemali zakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika lokunye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
LabeZimbabwe abangene kweleButswana kunyanga ezintathu zokuqala salumnyaka lingaphezulu kwenkulungwane ezingamachumi amathathu lane 34,666, okulinani eliphansi kuqathaniswa leyinye iminyaka. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleButswana.
Umbiko osanda kukhishwa lugatsha lukahulumende lwe-statistics Botswana utshengisa ukuthi abeZimbabwe abazange bayingena ubunengi leBotswana njengenjayelo kunyanga ezintathu zakuqala zomnyaka. Uveza njalo ukuthi ngozibandlela kwangena abantu abadlula inkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,024, kukanti ngohlangula inani leli layehlalaa ngaphansi kwenkulungwane ezilitshumi i-9,067. Ngombimbitho kwaqala ukutshengisa utshintsho abantu sebeqala njalo ukungena bevela eZimbabwe beyinkulungwane ezingamachumi lambili i-12,275. Lokhu kutshengisa ukuthi inombolo lezi phansi kuqathaniswa leminyaka edluleyo ngoba leBotswana lisithi kungena njalo kuphuma beZimbabwe opho sebefike ingxenye yesigidi ngomnyaka. Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHaborone uthi ukwehla kwenani labeZimbabwe abangena eBotswana ngabe kwadalwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Yes, bona inani labantu akade besithekela leli lizwe vela kubeZimbabwe bengena eBotswana lehlile lonyaka. ukhanya imithetho ye-COVID le ekade inzima kakhulu ebantwini abangenayo isenza abantu baningi behlule kungena. Njalo nje sinanzelele njalo ukuthi intengo yokudla lapha ukudla sokukhwelile. Labo sobhizinisi abavele eChina sebebaningi abavula izitolo eZimbabwe. Okuthi ukuthi abantu baningi sebekwanisa ukuthi bathenge kwele Zimbabwe bengazi eBotswana ukuzothenga ngapha.
Abanye abafana lomzana Rodwell Moyo bathi ubunzima bomumo womnotho obulethwe yiukhamuka kwe-COVID-19 kungabe kudale ukwehla kwenani labantu abangena eBotswana.
Kube nzima ke nge-first quarter ka-2022 ukuthi abantu bengene kwale Botswana and ngiyakubona ukuthi lokhu kungabe kubangele ukuthi abantu bahlale kakhulu ngesikhathi se-COVID bengangeni and abantu lapha kade bephila khona okulamabhizinisi abantu babe bengaselaqinisi ukuthi lawa mabhizinisi angabe lokhu esesekhona kumbe awasekho. Njalo lama-restrictions wona awe-COVID ukuthi abantu kumele babe ngumuntu ohlatshiweyo abaningi bakhona kabahlatshwanga ukuthi ama-businesses abo akhona babesesaba ukuprosa kumbe bengalaleli ungelo ukuprosa ama-COVID certificates bengalawo.
Unkosikazi Debra Mkhaso wenhlanganiso ye-Black Vendors and Traders Association uthi amanye amalunga abo asachaphi umncele kodwa sebethenga amavinkilini abakwele China avulwa ngobulawayo.
Aphiwe kulezi nsuku sesilama-China shops so abaningi sebe-order kuma-China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokhu evulwa every day every night atholakala so bantutshwane nje abachaphayo although bakhona abanye really abalokhu bechapha besethenga izinye izinto like ama-defrazy izinto ezingabe zinkulu but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Ugwalo olutshengisa ukungena kwezithayeli kweleBotswana lona luveza ukuba beSouth Africa sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu lenxenye i-56,742 yibo abaningi abokuza abangene kweleBotswana phakathi kukazibandlela lombimbitho. Lokhu kukhomba phose abangamashumi amane ekhulwini i-39.7%, kukanti abeZimbabwe babumba amashumi amabili lane ekhulwini i-24.1%. Umngcele weramukhwebane le-Plumtree wona oyiwo okade uyindawo yokungena ephithizela okudlula ezinye phakathi kweZimbabwe leBotswana uwele kunombolo yesine. Lokhu kulandela ukuthi kudlule abantu abayizinkulungwane ezilitshumi lanhlanu kuphela i-15,601 enyangeni ezintathu zokuqala komnyaka. Lesi yisikhathi ingcele yeZimbabwe yayivaliwe kuningi kuvunyelwa kuphela abangena ngendaba eziphuthumayo. Kusenjalo eleBotswana libike ngolwesithathu ukuthi ukufaka isigqoko esivala umlomo lamakhala ama-mask kuyindlela yokuvikela ukuthelelana oyi-COVID-19 sokwesulwe. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somkhuhlane sesidedile okwamagama kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron weleBotswana.
Kuhlelo le-Live Talk namhlanje sixoxa ngodaba lwezidakamizwa. Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amasela abehlome ngembobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-Haumine eduzane lakobulawayo abaleka lalo. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane lawo ebulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa okungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho kobulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimota isiyehlile isuka kumadola amabili $2 kathesi isilidola lengxenye $1.51 kulitha. Uzulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.